Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-6 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwabathengisa esitaladeni sika 5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabe bandla lezano PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu.
Abanye ba ngabe iqembile lezano PF sibili, abanye njalo bese emaqombini amanye ajeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu.
Ibandla le-CCC liyakulandula ukuthi kula malunga alo lawo athengisa kulesi sitalada.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue, into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa.
Kwezemelika, kambe uMongameli Joe Biden engaba eqhuba kuhle umsebenzi na?
Mina mbona ngathiwa uMnumzana Biden he is doing a great job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwabathengisa esitaladeni sika 5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabe bandla lezano PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu kulelo dolobho. Abanye abantu laba babikwa belala esitaladeni lapho abangcolisa khona ngoba kungela zambuzi eduzane. Abantu laba babikwa bebhadalisa abantu njalo bebhalisa ukuthi bavotele kuward 1 eyiyo egoqela inziki yaleli dolobho. Kodwa isiphathamandla sebandla lezano PF uMnumzana Joseph Chuma ulandule ukuthi laba bantu bathunywe libandla lezano PF.
Izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khona phana abantu bangkhona, abanye ba ngabe iqembile lezano PF sibili, abanye njalo bese emaqombini amanye ajeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu, abanye njalo yilabana vele abangenziyo okwamabandla. So kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abezano PF kuphela. Njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yasegodini. So kule minyaka ethize nawo kulokhu kuthi kuyalungiswa kuyakhiwa. Pho ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becina bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona. Ngakho ke kuyadika ngalo ubana ngabe i-council yathatha izindaba le seriously, lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ayikhambene ngkhona nxa ngayiphamba nisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi ba-relocate bayongena kwalaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni. Kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo, ngoba thina njengebandla le-ZANU-PF libandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho. So akusikho ke ukuthi kona kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu. Njengoba ngithilo, ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abalelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona. Kuphinde kube labanye vele abangangenizwa nalezi ezepolitiki labo yabathola futhi khona pha.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa kabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona, kuliqiniso yini lokho?
Lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathiyeneyo. Ye, bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha koBulawayo. Sengesukubona ubana abanye abuya bebila magonyeti awembamba ila amagwili into ezishini ezinjalo nje babe bethengise abanye ngala banafya bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangona sebaze bagcina bahlala khonapha baba izakhamuzi zakhonapha kobulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekile bana umuntu angahamba ngaphi langaphi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi yona banike sona ukuthi xa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhona bemzini labe lifike khona lihlalisane labantu bona labe libathole bekhonapho hathi ubona lifike selicile lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho labe seliseli wrong ngiyabazonda abathi xa sebefikile benze njalo wabona yiba sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bechiye izigaba zabo khonokwana yiko kugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona interest yabo iyabe isemuva emakhaya lapha abasuke khona.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba lunye kumaviki amabili adluleyo amapholisa kamanisipala wedolobho lakobulawayo ake azama ukuxotsha abantu laba kodwa kwaqhamuka udlakela kwalimala amanye amapholisa agcine esebenzisa imibhobho elenhlamvu zamarabha. Amapholisa ayithoba munwe munye abotshwa ngemva kwesehlakalo lesi esetheswa icala lokufuna ukubulala. Kodwa ophethe isikhundla somgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amapholisa la ayetheswa icala leli abalenzanga icala leli ngoba abakwenzayo kusemthethweni kungafani lokuthi basebenzise inhlamvu ezibulalayo njengalokho kwenziwa ngamasosha eHarare.
Amapholisa awekhansili lawa ayethisha umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call ama-rubber bullets. Yekuliqiniso ukuthi lokhu kwayenzakala proportionately ngesikhiwa ngoba into esiyikhangeleleyo thina sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapholisa awekhansili adubula abantu baku-5 Avenue angamavenda awezanu PF soku-10. Abantu abaku 5 Ajik when they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabezanu PF and njalo that's why libona amapholisa lawo aseyethisa umlando awe attempted murder because they dispersed abantu bezanu PF. Aso ukuthi ilizwe leli libopha amapholisa ngoba basebenzisa izikhali ngesikhathi esingayisizwa hayi bayethisa umlando simply because kwadutshulwa amavendi awezanu PF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. U-chairperson weNeanda district owezanu PF wazwakala e-address ama-vendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo go back and start do your business as usual u-5 Ave as if that area is designated for that business. Encourage abantu incite violence yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe. Abanye abantu babolele ezithokisini for inciting violence abezanu PF they are not. Thina njengemthwa ka the Republic Party sithi lokhu igukura undikithi ngoba amacala ayiwo like lokuyana okwayenzakala eHarare usosha elaguqa 45 degrees lidubula abantu alizakele liyanjiswe ecourt alizake libotshwe up to day but abakithi abayibo abayenzi into eyayisemthethweni ngoba amavendi ayesejikijela eyala resist umthetho owe city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable. Yikho okwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe city council yakobulawayo ethisha umlando uyatemtek meda which is unconstitutional and icouncil izasebenza njani nxa izanu PF isithi yona ayikwanisi ukubotwa kumbe abaxotshwa wherever they designate themselves according to the law. So thina sithi lokhu yikusivimba lokhu yikupinda indlela zonke eze-grand plan ezokuncindezela abantu besindebelele ezokuncindezela abantu bakomthwakazi from Zambezi to Beitbridge.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Njengoba iStudio 7 ingakhethi hlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa yena othi ibandla le-ZANU-PF lifuna ukugcona nje ibandla le-CCC phezu kodaba labantu la abathengisa esitaladeni sika 5 Avenue.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue. Into ekhona ikuthi abantu bakhitshwa. Izalukazi zethu ezakuntuthu ziyathunqa zavela zakhitshwa. Kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwaBulawayo, vele abantu abatsha. Thina sasikwazi ukuthi uBulawayo uyagcina osikhulile, sikwazi ukuthi uBulawayo uyagcina intandane. Kathesi into eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ama-address koBulawayo. Uzananzela ukuthi ungahamba kathesi ebusuku ku 6th Avenue uzananzela ukuthi abantu bayabelela esitradeni khonapha ngoba abalazindlu koBulawayo. Abantu labana balala esitradeni ngoba iZANU-PF ifuna ukuthi abantu labana beregister ukuvota kuward 1, bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze eZANU-PF. So iZANU-PF yabilokhu ibuthelela amavenda kuward 1. So sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguquko elizweni ukuthi behambe beregister ukuvota ngoba akuthange bekulamasotsha. Indaba yangikhona siseyangenelwa lamabutho, yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll, ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o-5 Avenue ngamalunga ebandla lenu?
Lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezanu ibasebenza i-city council, ibasebengumsitheli. So abantu abathengisa laphana ku-6th Avenue lo-5th Avenue ngamalunga e-ZANU-PF, ngoba ukuze utholele indawo yokuthengisa kumele ube le-card le-ZANU-PF. Kwathi ngemva kwe-COVID satshela amakhansela wona la alandela uMonzora, sabatshela sathi lingakhipha abantu. Bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khiphana abantu. Sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho, lingazikhiphi. Bona bathi balandela umthetho we-COVID, nasasikwazi ukuthi ubengavele libakhiphe kumbe bengavele bekhitshwe. Into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu be-ZANU-PF. So kwathi sokusiba lokhetho luka provincial chairperson owe-ZANU-PF, yikho sabona abantu abaningi abangahlali koBulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo. Abantu labo basaqalisa ukubona songabantu vele abaphethe amakhadi e-ZANU-PF begqoke impahla ze-ZANU-PF. Labo abachoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le u-CCC vele ayila muntu lapha, ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa. Sokulabantu abatsha be-ZANU-PF, njalo i-ZANU-PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba. Imali izokuthengisa ezamabhei asahambi kumsitheli, imali esezihambe ezikhwameni zabantu be-ZANU-PF. So esingakutsho ngesikhiwa ukuthi yikhu ku-City Council.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehle saya ngaphansi kokuliqanda u-minus ngesilungu, kutsho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube etshela leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho lakoBulawayo uke wavula amanzi okwamahola amane nje kuphela ngemva kokuwavala okweviki yonke. Umanisipala waleli dolobho uthi ukucitshwa kwamandla kagetsi lokhu yikho osekubulale imitshina yempompi ezidonsa amanzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Thakazo muhle livuka njani njani lonke ayisiyabonga ngicabanga ukuthi abantu bezimbabwe bonke laba abaregister abantu abatsha bazilungiselela ukuthi ukuvotela i-GPC balambele ukuthi bathole uhulumende omutsha so sicela ukuthi abantu be-GPC ubukhokheli bungaphoqi abantu bezimbabwe bangahlali begoqa izandla bathule kungabe likhona abakwenzayo ngoba manje kufanele ngabe sebele plan B ukuthi njengoba izanu isale ukwenza ama reforms sibe la iphi plan ukuvikela ama vote abantu bezimbabwe ngoba manje zi ready sikhangelele ukuthi siyabuya sizovota asikhangelelanga ukuthi bazasitshela ngokuthi uregiwe ama election bazasitshela ngokuthi sibe siye court bebiyela komalaba futhi sikhangelele ukuthi bebe le solution ukuthi bazavimba njani ukuthi kungarikwa ukuze sithole uhulumende omutsha ngoba manje sesikhathini esibi esinzima kakhulu siyabonga abasakazi okhuluma ngodawu 263 sile themba ukuthi umyalo inyanga lezizayo ukhona okungcono esiza kuthola siyabonga ngoba silungiselele ukuyavota sikhuthaza wonke umuntu ukuthi abantu basukume bazimisele lo nyaka kufanele siyetshintsha isimo sakithi siyabonga
siyalibingelela abantu bonke abaku studio 7 abalaleli baku studio 7 kunye labasakazi bakhona hathi bo sesidiniwe 42 years sihamba lezana 42 years sihamba lezana ilamanga wonke ukukhuluma ilamanga abakusekelayo ngabasuthayo abadlaliyo bona abakhulumayo ngabadlayo bakhona esilabo abakuzana abahawula silabo kona bahawula du abatholi next kodwa lokho bephethe bemfumbathi isibhakela abantu abatshiya lento abayibona abayikhangele balimaza abahambe labantu lento abayibonayo ukuthi lapha singanceda kwini asingene kukhona okuyi-one okuthiwa okuyi-one khonkona mangangikwazi nanko kupolitiki kodwa ngenkulumo zabantu ebazikhuluma abantu angikwazi ukuthi bacabangane izanu ile abantu bayo
linjani basakazi westudio 7 mbingelele umthakazi wonke laphana jikelele mfuna ukuphendula umama weBotswana uthi phambili nge-trip siyiphambili ngochamisa thina sisakhonti sibambane lamashona umtshado wethu lamashona sisiye emaphethelweni iunity akhodi kankomo lo mgabe yehlula ukuthi size sibambane lamashona ukuthi hayi sibulala abantu bakithi abadlula 40,000 so thina uthi singekele ukuthi sithole umthakazi wethu ubana kulo mama weBotswana uthi phambili ngochamisa umthakazi uzobuya kuphela uyathanda kathanda umthakazi uzobuya kuphela ngiyabonga abasakazi ngokuhlala seSouth Africa igama ngobheka impilo nyati
7 njani siyabonga inyuzi siyabonga khuluma ngodawu 263 hayi siyabonga senazilele ukuthi abantu abatsha banazilele ukuthi izanu PF iqembu lemgulukudu gulukudu ecabanga ukubulala abantu kuphela akulanto abayicabanga so abantu abasasele esesinenkinga labo ngamakhehla lezizalukazi emakhaya abalokhu berojwa ngesikuba kodwa abantu abatsha kudala baphuma iningi labo lalela le igenge le engafuni ukuyasebenza ehlala kubelokhu iphiwe imali okuthenga intshengo emakhaya konke lokhu sikubhekile kodwa ngicabanga ukuthi abantu abaningi abarejista manje balungiselela ukuthi bathole uhulumende omutsha i-TPC bavote ngobuningi sike sitshintshe uhulumende khiphe imigurugudu lezigebenga ezilesibindi sokuthi zikhiphe umculi esteji oyinkidingi ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso izigebenga siyabonga ukuthi lo studio 7 khiphe indaba zonke ezinjalo siyabonga basakazi
sakazi omuhle lani lonke balaleli kulapho ku-studio 7 okhuluma ungusiba likhulu umfana kanyoni ehe hayi sakazi siyabonga kakhulu ngibonga engengezwa lapha ubize indoda ehlaziya ezepolitics ekhuluma iqiniso ngeqembu le-TPC asilizondi leli qembu kodwa-ke into esizondaka ngamanga kambe la madoda abhoda kuphathole ukuthanitha azowina ngoba uma uhamba emakhaya ukhulume ne-TPC endaweni zemakhaya deep bakutshetha sifuna ukuzwa lokhu ngoba laba abantu bahambe kusuku befike farmer post kuphela okusena-2 ezinhlahleni bahamba nje abathakathi abaqonde ebantwini wabesaba uyabona ukuthi abantu bazobaxotsha ayikho le nto ekhulunywa ngoloba umagalela hayi kusho ukuthi ufuze umholi wakho namanga lo wathi wabona uTrump lo kuthiwa mbani uchamisa mna iqembu liyana alilayo into elingayenzela abantu bezimbabwe eqinisweni vele akaze lenzele lutho i-opposition ndiyana yabona iqembu elingathi lingafaka umfutho ngisho lasephalamendi lasebantwini nje ikakhulu vele abangabo mna ngikhuluma abantu besindebeleni ngoba vele already i-country eli-divided ngoba kwenzakala ilutho ezindebeleni into zonke zenzakalo eHarare so mna ngikhulumela ukuthi abantu bevotele MRP bonke abantu bebengapha triple c mawufuna ulalela amanga uvotela amanga aqhubekwe khona kodwa-ke izani ekhaya abantu bakithi lihlale phansi silungiseni indawo ikhona indoda emileyo ebizayo iyamemeza ichumayela ivangeli lokuphenduka ukuthi abantu bezekhaya umqondisi we-MRP sizani sonke sisapotele umuntu uyakudinga nami uyangidinga hhayi bo triple c ezani phefeke ekhulume ngayo beseyazi izinto zayo i-triple c hhayi into esesilindile ukuthi idliwe itshintshe igama futhi ngoba into abayaziyo sebatshintsha ka-20 amagama bayatshintsha futhi manje bayagcina sebezibiza bethi beyinato
Studio 7 lapho ngapho ngase-America linjani hhayi thina siyaphila banjani bonke bahlathengethi bezindaba sithi izindaba ezimnandi hhayi siyaphila hhayi sihlele sibili wonke lusele hhayi siyabonga bakitles ila bantu bamlima siyabonga likwenzayo amsinzela umuhle kakhulu hhayi simbone nje umbonelano okuncane lapha hhayi kuyahamba kuyahamba kuyathengisa ulinyala ngankuza ngiyaphumelela ngikhanyele ngiyangikhanyele kuzaphumelela hhayi hayi bayenza ngoba hhayi yonkomo vele nawe ihlaba ibulale iyaqhatha we siqhatha balunga nkomo lokhu ngikhumalo lokukhulumayo ngikhuma lokukhulumayo hhayi siyabonga siyabonga sebeze siphesiliya indaba zethu zithanda ikakhulu hhayi kuhle siyabonga siyabonga madwa
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uphatheke emkhosini wokukhumbula isehlakalo sokutshaywa lokubulawa kwabensundu ngamapholisa edolobheni leSelma e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Leli lilanga liqakatheke kakhulu embalini yelemelika ngoba ngemva kokutshengisela lokhu okwakukhokhelwa ngumuyi umnumzana Martin Luther King Jr. lenye inkokheli yabensundu yikho okwabangela ukuthi owayengumongameli umnumzana Lyndon Johnson avume ukuthi abensundu baphiwe imvumo yokuvota. UBiden ufole labalwela ilungelo labensundu bahamba phezu kwebholoho lapho okwachitheka khona igazi. Kusenjalo, amanani awethulwe nguhulumende welemelika atshengisa ukuba umongameli Joe Biden usesungule imisebenzi edlula izigidi ezilitshumi lambili, i-12 million, selokhu waqala umsebenzi kuminyaka emithathu edluleyo. Amanani la akhomba ukuba lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwedlula iminyaka phose engamatshumi ayisithupha. Lokhu kwenzakala lanxa umnotho welemelika uke wahlakazwa lubhubhane lwe-COVID-19 ngenyanga ezilutshwana isanda kwedlula. ubuhlaziya loludaba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Bona ama pandits bathi has never been done in 60 years. Singakhangela futhi kulama bill apasiweyo anjenge Inflation Reduction Act, insulin, lamanye amaningi okuncedisa abantu abakade belesikweleti zokuhamba esikolo, ukuthi ba write off zona lezo zikweleti ngoba abantu sebeqamuka ngendaba zokubhadala imali eziningi ezasikweleti esikolo ngoba ngama interest angkhona abengapheli. Kade kulabanye kade bala ma school loans from the 1960s and 70s, ogogo labanye abahamba emsebenzini ukuthi izimali zangkhona zazingabhataleki. So ukuzikhansila kade kuyenziwe nguBiden, amakhothi ngakangeni phakathi kwendaba yangkhona was very helpful futhi nge-positive indication for the economy ngoba abantu baye besebele mali eyokusebenzisa kwezinye izinto in terms of investment or ukuthenga new things in the economy.
Kodwa nxa ukhangele wena ikakhulu sikhangela ukubana bekulobhubhane lwe-COVID-19 kuyatshengisa yini ubuciko obenziwe ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho sivela kusikhathi sona leso?
So mina mbona ngathiwa umnumzana Biden he is doing a great job ngoba sikhangela laphana kulo mongameli Trump sase sesaba ukuthi hayi kwakuzaba lempi iWorld War 3 anytime ngoba kwakule new things every day being said by the most powerful person on the planet. But hayi okwakathesi ngathiwa inhliziyo to says he hlale phansi for a minute ngoba sibona ukuthi the domestic affairs ziyachisa and the international affairs ziyaqhubeka phambili ngokuhamba kwakamongameli e-Ukraine sending a very powerful message ukuthi America mayingumngani wakho, it's with you through and through. Ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obe khuluma esecingweni esedolobheni le-Ohio.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Khonja njanga window mthova. Eh, khonja njanga window mthova. Zwan. Khonja njanga window mthova. Zwan. Khonja njanga window mthova. Manai. Khonja njanga window mthova. Zwan. Khonja njanga window mthova. Zwan. Konja njanga window mthova. Zwan. Konja njanga window mthova. Zwan. Bathengu lova. Uthera skela kuthiwa namhlanje lova. Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalandaba uzonlobola. Asasikile thingi yaxombola. Engijabu vela ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola. Ingabhala ngapha njengamavire enqola. Konja njanga window mthova. Eh, konja njanga window mthova. Conjunga window mthova. Zwan. Conjunga window mthova. Manai. Conjunga window mthova. Zwan. Conjunga window mthova. Zwan. Conjunga window mthova. Zwan. Conjunga window mthova. Zwan. Mina so pare. Ni plan jenga chom dembare.
Uma 9 esigqibela ke uhlelo lwethu lengoma ethiwayo na ngikhonjwe njengowindi womthova. isikhathi so singasavume kuba siqhubeke sisonke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo half past seven. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.